Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTalonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ziku 21 Ncwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, bebeyinhlabathi ngobunengi bengathwalwanga ngamabhasi avela kumagumbi amane elizwe, njalo bengathenjiswanga nyama yenkukhu lonamnede enkundleni White City kobulawayo izolo abebandla lesi-CC.
Ayile amadabu kande siphume sobala umongameli ube lethuba ukuintroduce ama-official candidates awe-CCC.
Kodwa abanye bathi ubuningi babantu kade besemhlanganweni wakobulawayo abuvezi ukuba yibo bonke abazavota, ngoba bebaningi abangabhalisanga kumbe ukuhlola ukuthi amagama abo akuluhlu lwabavoti i-voters roll.
Bavalela phandle abakhokheli bethu aba-Oncubo Welshman, bavalela phandle oThokozani Khuphe, bavalela phandle o-Abednego Bhebhe labanye abantu abakade besanelisa ukubuthanisa abantu bemathebeleleni.
Ugatsha lwezabomthetho olwe-JSC soluphe isikhulumeli sikamnumzana Xavier Kasukuwere unkosazana Jacqueline Sande amalanga ayisikhombisa ukuthi axolise ngamazwi awethula icothoza umholi wabahluli umnumzana Luke Malaba.
Okwenziwe nguMalaba lokhu thina siyakusola sibili, ngoba uChief Justice uMalaba kumele yena adlulisele phambili indaba eziyabe ziphambi kwakhe ezinika amajaji ukuthi bazwi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngodaba oluphathelane ngezokhetho oluzaqutshwa ngolwesithathu.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Bebeyinhlabathi abantu ngobunengi bengathwalwanga ngamabhasi avela kumagumbi amane elizwe, njalo bengathenjiswanga inyama yenkukhu lonamnede enkundleni ye-White City kobulawayo izolo abebandla le-CCC. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla mnumzana Gift Ostalo Sesiziba, yena ozancintisa kukhetho lokudinga ozamela isigaba sephumula chabalala kobulawayo edalele parlamente.
Mina sengadlula ekuzwisiseni ipolitics ngokulandela amanani abantu abahamba emaralini. Amarali sasihlanganela kumbe sasiphatheka kudala ekuqoqeni amarali. Siyakwazi ukuthi kwenzakalani emaralini, whether ngeZANU-PF kumbe nge-CCC kumbe ngeyiphi kakhulu lona lamabandla nalamakhulu athiwa makhulu. Ale kulomkhuba wokuthi abantu babe besuka kwezindawo ezindaweni ezijiyeneyo bebutha babe banengi ukwenzela ukuthi kuthumeze umbiko okuthiwa yi-political statement. Kwethuselana ngokuthi kukhanye ongazani kuthiwa abantu banengi. Abantu labana bangasuka babuyele ezindaweni zabo lapho abavota bekhona, sizathola ukuthi amanani lawana awatsho lutho awakangako, ngoba amunye lomunye yabe sebuyele engasengesekho kobulawayo. Uma abanye bavele emaswingo sebevota bekhona ngale maswingo. Singakhohlwa njalo ukuthi ngo-2013 uTsvangirai wahamba eZimbabwe grounds wapenda iHarare yababomvu kwathiwa Tsvangirai turns Harare red. Kwathi sokubuya ukhetho iZANU-PF yayitshaya i-whitewash. Singakhohlwa futhi ukuthi la ngo-2018 kwenzakala into efana nayo. So amanani abantu ababuya emaralini awatsho lutho. Abanye ngabangarejistanga ukuvota, abanye ngabathethwe ludumo, abanye ngababe bebhasiwe kumbe be trakiwe kumbe besitimeliwe besuka endaweni ezijiyeneyo ukuzoyenza i-political statement.
Ubona ngani ibandla leZANU-PF lizadobha yini izihlalo njengoba lihlala linqotshiwe ekhona ngapho kobulawayo?
Ibandla leZANU-PF lihlala linqotshiwe kobulawayo, ngiyavuma, kodwa ke kulezinto ezimbalwa ezingani kobulawayo zifinyeza kumbe zinqunda ubukhali bebandla le-CCC. Okwakuqala kulokukhonona okukhona ebantwini bakobulawayo ngendlela umnumzana uChamisa akhetha ngayo abameli ama candidates asomfihlo lokho ukuthi abantu bayenza into thwa kubhabhula umntwana babhula umntwana kwakhethwa abantu kwazobuye ekugcineni kwakhona amabizo setshintshiwe abantu bayakhonona ngakhonoko abakho happy okwesibili into kamnumzana uChamisa kayicaca ukuthi iparty kumbe kuyini abantu abacobongelisayo abangathatheki ngodumo njengozulu oluququmayo nje abodumo abantu abaningi abacaba ukucubungulisayo bayabona ukuthi into leyi into yakhe nje yodwa labantu abalihlekana abathile ngokuinto kwakhe labo ostalosi labo mahere lochibaya beyi-4 bazenzela into yabo engelani labantu bavalela phandle abakhokheli bethu aba-oncubo welshman bavalela phandle othokozani khuphe bavalela phandle o-Abednego Bhebhe labanye abantu abakade besanelisa ukubuthanisa abantu bemathebeleleni khonokho kuzamtshaya kakhulu bese kubuya ukuthi kwezinye izigaba bayelekanisa ama-candidates agadana abangama-double candidates kuzabatshaya khonokho ngibona ngazani yebo kuhambe abantu bakobulawa i-ZANU PF bayizonda kodwa e-Country Park ngibona angazani i-ZANU PF izanqoba ngoba ngento zikaChamisa ezokuthi wathuma uphayo umfana osuke esikolo wamsuse Norway khona lesikolo wamflyisa ukuthi azofika azokuba yi-candidate was sideliner abantu ababekade bengamisana lo sikhwicamfundo uprofessor Mthuli Ncube e-Country Park ngokunye kwezinto okudala ukungasuthiseki kwabantu bakobulawayo uthethe umfana okuthiwa ngu-Shepherd Sithole wazomphanyeka kobulawayo lapho ukuthi abe ngukhansila ngumuntu ongasiwa kobulawayo ongakhulumi lolimi lwakobulawayo umfana owayebuye lapha kobulawayo elanda isikolo into zena lezi yize zenza abantu bakobulawayo bakhonone kakhulu bangajabuli kukhona futhi ngale emagwegqelobhekune lakho kulokukhonona okuningi yize izinto ezizaphambanisa ukhankaso lwe-CCC
Siyaxolisa ke balaleli lapho belilalele umnumzana Angliston Sibanda ocubungula ezombusazwe obekhuluma yena ngokuthi bebebaningi ye abantu enkundleni ye-White City Stadium kobulawayo kodwa ayisibo bonke abazavota okwakathesi ke sizwe ke umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalos Seziba yena ekhuluma ngokuthi kwenzakaleni izolo enkundleni ye-White City Stadium
mina sengadlula ekuzwisiseni ipolitics ngokulandela amanani abantu abahamba emaralini amarali sasihlanganela kumbe sasiphatheka kudala ekuqoqeni amarali siyakwazi ukuthi kwenzakalana emaralini whether ngeZANU PF kumbe nge-CCC kumbe ngeyiphi kakhulu lona lamabandla nalamakhulu athiwa makhulu ale kulomkhuba wokuthi abantu babe besuka kwezindawo ezindaweni ezijiyeneyo bebutha babebaningi ukwenzela ukuthi kuthumeze umbiko okuthiwa yi-political statement kwethuselana ngokuthi kukhanye ongazani kuthiwa abantu baningi abantu labana bangasuka babuyele ezindaweni zabo lapho abavota bekhona sizathola ukuthi amanani lawana awatsho lutho awakangako ngoba amunye lomunye uyabe sebuyele engesekho kobulawayo uma abanye bavele emaswingo sebevota bekhona ngale maswingo singakhohlwa njalo ukuthi ngo-2013 uTsvangirai wahamba eZimbabwe grounds wapenda iHarare yababomvu kwathiwa Tsvangirai turns Harare red kwathi sokubuya ukhetho iZANU PF yayitshaya i-whitewash singakhohlwa futhi ukuthi la ngo-2018 kwenzakala into efana nayo so amanani abantu ababuya emaralini awatsho lutho abanye ngabangarejistanga ukuvota abanye ngabathethwe ludumo abanye ngababe bebhasiwe kumbe trakiwe kumbe besitimeliwe besuka endaweni ezijiyeneyo ukuzoyenza i-political statement
ubona ngani ibandla le-ZANU PF lizadobha yini izihlalo njengoba lihlala linqotshiwe ekhona ngapho kobulawayo
ibandla le-ZANU PF lihlala linqotshiwe kobulawayo ngiyavuma kodwa ke kulezinto ezimbalwa ezingani kobulawayo zifinyeza kumbe zinqunda
Uxolo siyaxolisa ke lapho balaleli hayi udaba lwethu lo mnumzana ostalo sisiziba lungani luyala imitshina yethu iyahlanganisa kuphume kuloko kuphuma udaba olufanayo hayi sizathi ke sesilidlalela lona udaba lwethu olwengqoqo esiyenze lo mnumzana Gift ostalo sisiziba umsekelo wesikhulumeli sebandla lesi sizaludlala nje kusasa udaba lwakhona. Ungathesi ke sikhangele olunye njalo udaba oluphathelane lwezokhetho. Ugatsha lwezabomthetho olwe-Judiciary Services Commission soluphe isikhulumeli sikamnumzana Xavier Kasukuwere unkosazana Jacqueline Sande amalanga ayisikhombisa ukuthi axolise ngamazwi awethula ecothoza umholi wabehluli umnumzana Luke Malaba. USande wathi uMalaba kalandelanga isisekelo sombuso esithi kumele abe amacala hathi ukuba nguye opha izinqumo. USande wethula la mazwi ngeviki edluleyo ngemva kokuba uMalaba ephe isinqumo sokuba udaba olwethulwa ngumnumzana Kasukuwere olokwalelwa ukuncitshwa kwakhe ithuba lokuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe kumele luhluzwe kakutsha ngesiphangiphangi. Iphephandaba leNewsday alivezanga ukuthi uSande engala ukuxolisa uzakwenziwani. UMalaba wathi aluqhakathekanga udaba luka Kasukuwere okokuthi kumele lungene emzileni njengazo zonke indaba ezingaphuthumiyo. Ngesizwe ingxoxo esayenza lo nkosazana Jacqueline Sande okungamazwi asemngenise edakeni.
Okwenzwe nguMalaba lokhu thina siyakusola sibili ngoba uChief Justice uMalaba kumele yena adlulisele phambili indaba eziyabe ziphambi kwakhe ezinika amajaji ukuthi bazwe. Hatshi ukuthi yena ahlabe ehleze ofisini yakhe laphana ngoba le lokhu akwenza yithina administrative duty. Kodwa yena sethatha amandla lawo ukuthi sengamandla okuthi azwe indaba akhangele amaphepha ahlathi le ndaba sengijikela khatshana ayilamsebenzi. Kodwa lokhu kuyabe kumele kwenzwe lidale ligcwele. Hatshi ukuthi yena eyedwa esehofisini yakhe engazwanga muntu lo obuye emangala kamuzwanga lo omangalelweyo kamuzwanga sephonga ukuthi yena ngokwakhe eyedwa sephonga ukuthi indaba le ayilamsebenzi. Sengijikela thajana lokhu sibili kuyayangisa asibone into efanele ukuthi yenze ngumuntu onguchief justice njani asibone ukuthi awusasa phambili laphana abantu bazabelandela ukuxumba kwakhe lokhu ngoba into ayenzayo le ayisoze kwanisa ukuthi yanesisa ukuthi abanye balandele ngemva kwayo besithi into elungileyo siyabona ukuthi into sibili engafanelanga ukuthi yenze ngumuntu onguchief justice okwazi umthetho okwazi njalo ukuthi kuqakathekile kubalulekile ukuthi wonke umuntu aziwe ledale umuntu emangale indaba yakhe umthethwandaba uyabe ufuna ukuthi bamuzwe manje nxa kuyathwa indaba yakho isijikelwe phandle wena bengakuzwanga akusatsho lutho phela lokhu kusho ukuthi la kusasa abantu angeke balandele into enjalo ngoba into le izasolisa okungakusasa le njalo uchief justice yena uthi udaba lolu amelanga luziwe ngokugijima ngoba ukhetho solusiza vele solufikile ukhetho kodwa thina sithi abantu bezimbabwe bona bayakhona ngande emthethwandaba ukuthi balethi indaba zabo sama election ukuze bengahanjiswa ukukhetho olungabalulekanga kumbe olungaqondanga lomthetho waseZimbabwe. Nxa umthetho wandaba susithi hayi asisakuzwa akumelanga sikuzwe vele asilasikhathi sokukuzwa. So kutshuthi ukuthi abantu abahambe kuma election abangasuthisakanga ngawo ukuthi alandele umthetho ngoba idale lithe lona kumele alikwanisi ukuthi libazwe. Senzele ukuthi ama election ahambe phambili kuphela ukhetho kumele luhambe phambili kuphela noma nje umthetho ungalandelwanga. Lokho kule hlaza sibili uChief Justice into ayenzayo yasolisa.
Hello ke ngunkosazana Jacqueline Sande isikhulumeli sikamnumzana Xavier Kasukuwere obexoxa le studio 7 ecingweni ese Harare. Amazwi kaSande yiwo onala asemfake kudubo okuthiwa khona kumele axolise ukuthi wayeyakhulumelana.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo.
Emsinyeni.
Iphephandaba le News Daily lodaba lokuthi sikhulumele sebandla lezano PF umnumzana Chris Mutswangwa wehluleke ukuphendula intatheli izindaba lapho zisithi zimbuza ukuthi nxa ibandla lezano PF linganqotshwa lizemukela na impumela. Umtswangwa ubikwa eqhamande esithi vele unqotshwa baya kwesaba okwenza basebenze gadalala ukuthi banqobe kukhetho. Iphephandaba le-Chronicle lodaba lokuthi ibandla lezano PF seligebhe imigodi yamanzi elempompi ezisebenzisa amandla esola ezilikhulu elilechumi lanhlanu 115 esigabeni se-Midlands. Lokhu kubikwa kwenzakele phambilini komhlangano we-rally owakhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki edluleyo. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio yasefe livuka njani basazi bethabahle ngitshona njani njalo. Ye, ngivulisa nawo wonke umthwakazi omuhle. Ndimina hayi njengoba kusiyavotwa hayi asiyeni maqhawe siyezama esikuzamayo kodwa ke ngicabanga ukuthi kuzoba isikhathi la kuzobonakala khona ukuthi umholi we-MRP umqondisi moya into asuke ikhuluma usuka kuyabe kungathi uyaprofeta whatever ayishunqa unyaka uqala kumbe last year eyikhuluma nge-ZANU PF lento ezwenzakaleli i-TCC lento ezakalela thina njengesizwe sakomthwakazi kuphela. Ngicabanga ukuthi leso siprofeto sizofezeka next week. Asiyeni siyezama njengenjayelo kodwa konke akutsho sikulindeleni ma-TCC sikulindeleni mthwakazi omuhle. Libona imetsi ukuthi izana izidlala njani. Asambeni siyevota maqhawe, sambeni asijuti sithini kodwa ke ngicabanga ukuthi ebantwini abaningi kuzovule into esuka ikhulunywa ukuthi hayi ngoba kuyabe iMRP yabe campaigna yabe ngakampaign yabe ivula amafayili awezanu PF iMRP yaphethe amafayili wezanu PF wonke futhi isuke amayisuke yakhuluma iyabizama ukuthi ixwayise abantu ukuthi behlale beaway ngezinto ezenziwa izanu PF kodwa sambeni siyevota maqhawe sesiyobona khona.
Studio 7 uJudo 7 linjani kuna ngapho basakazi hayi njengoba siyesilanda lona ukhetho siyamuzwa ugolide nje lokuyichazeka ngopresident wakhe engathini kade njengoba kusiza yena le mudi yakhe hatshi thina abaningi u-ED wabo lo bazangena njengokuthi bona vele bayenza intando yabo kodwa ngentando yabantu asiboni ithuba asiboni ukuthi balale ithuba ithuba abazalithola ngale ntando yabo atshela abantu. Yabonga imi empofu khona ngaphela uPane East sithi kangene umfana.
Siyabonga indaba esinika zona kakhulu kakhulu ezinhle ezibusekile ezisizwisa zonke izinto esibesingazazi. Songanika qhubekela phambili sinika likhohle ngobelief gawulela uJoseph uthumala umalaki ngikhungu labo abangani ukuthi kwezana ukubahlanyisayo abathi imigwaqo ilungile imigwaqo isiqede emgwaqweni kangaka kodwa ke bebungubaba bomnankagwa ye umdala umnankagwa uba usenzela lokho bekhohle ukuthi izihlobo zabo ziyaphela emgwaqweni ziyaphela egangeni lapha ngohlupho lezimbabwe. Hawu nkosi yami angazi sizabona nje mhla ka-23 ukuthi kuphumani. Ngiyabonga.
Hayi, Studio 7 njani itshona njani badala akunike tshona hayi yamangala yamangala ngemthetho yezandla abakhuluma manga ihlangane ne-real game leyo heyi hayi amanga bathatha abantu bezana madoda yoyoyoyo bamangalisa bethi imisebenzi iminenge abantwana baqhatshiwe baningi elokuze ewanke indawo abengaqhatshi isikhathi sonke lesi esidlule sebeqhatshwe nanhla kungamavoti amakhampani avalwa amadala asevule evulwa mbani qhama manga hayi ukwehluleka okunganga ze bubone shuro kuyayangisa lokho amanga egcekeni azo lo mntana omncanda akabonto kungamanga sibili aluphelileyo sibili hayi a abantu abahlakanile batshenela kulou abathengisa abangeminyaka leminyaka leminyaka namhla khe betshela amanga ayi-one kuphela nali umsebenzi olokuzeeshangani dem yabo leyo iyamangalisa ngoba iyehlala ikhulunywa sikhathi sonkezekule minyaka kumbe mngakangikwazi hlala ikhuluma ngeshangani dem kwayishangani kwayishangani hayi bo bantu hlakaniphani kakhulu shu busana amakhanda hlakaniphekele ukurojwa kuphela yabonga okhuluma ngosibane ngolekutsana
basakazi nanibalaleli be-studio 7 ngufela iqinisa lo okhulumayo mina into engimangazayo ukuthi abantu bethi abazi ukuthi kade bazovotelana ngoba kwenzenjani ngoba kutheni kade sebehlale 43 years ekuphi umbuso abantu kumele bezibonele ukuthi nabo kumele kube ne-change empilweni zabo umuntu engathi angazi ukuthi ngizovotelana especially intsha ma izothi mina angiyivota ngoba kudala ngivota kade usuka uvotelani shintsha ekuvoteni kwakho ubone ukuthi kade lokhu ma ngabe nguvotela leyo lo ma ngabe ngumvotela uzoza uzongizela nani ungabi lonke umile endaweni eyi-one ma ngabe ugqoke ibhulukwe ibhulukwe elimnyama ma lidabuka kunohalo olumhlophe ngeke uzuye ukuthunga ibhulukwe elimhlophe ibhulukwe elimnyama ngohalo olumhlophe uyaliphuka ngalolo hali olukhona shintshani bantu bakithi nivotele ngabi mude nivotele enye iparty
hey studio 7 linjani basakazi bethu ngithi kubantu abantu asambeni sivota asambeni sivota abantu sikhipheni izanu leyi sifakeni umfana omncane uzakwazi ukusikhokela ungalali udlame njengezanu izanu lidlame olubuhlungu kakhulu bantu bakithi asiphumeni kuzanu asiphumeni kuzanu ngoba izanu mali ingayivotela kulala uthole izalithola empilweni zenu izasokola 45 years leyi ubuhlungu kakhulu usikwenziwa izanu bantu bakithi siphumeni kuzanu asiphumeni bantu bakithi sintshulo nje emathoyeleleni bantu hayi siphumeni kuzanu asiphumeni serious mangwe ulima mangwe hayi phumani kuzanu phumani kezi phumani kuzanu nkayi phumani kuzanu etsholozo phumani ulawayo phumani kuzanu hayi asisukeni kuzanu bantu bakithi
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Sike saliphake udaba lapho kade sikhuluma ngomhlangano we-rally eyenzelwe kobulawayo e-White City Stadium izolo bekugcwele abantu okwenze abanye bathi hayi ibulawayo isihambile sithethwe yi-CCC kodwa ke sithe sizwe ukubana abebandla lezanu PF bona bathini. Sixoxe lo mnumzana Joseph Chuma ilunga laleli bandla ukuthi sizwe ukuthi bathini ngerali yakobulawayo e-CCC.
Well, i-CCC namhlanje yenza umhlangano wabo e-White City Stadium. Sabona kulabantu abalandeli babo bekhona kodwa okukhona okuqadekileyo ebengikuzwa mina insolo esenzakala esenzakala kukhethwa abazamela lelo qembu ku-council la kuma MP baningi abantu ade bekhona phana belamaphepha kumbe sithi ama-placard ebhalwe ukutana no to imposition of candidates. Candidates must come from the people. Okutsho ukuthi ngesintu asifuni kuimbekwa ebantwini abasimelayo. Abantu abasimelayo kumele bevele ebantwini. So konke lokwana kuyimikenke ekhona ukuthi busi ezaba izinto ezizaba affecta nxa sesibuya ekhethweni ngolwesithathu. Sibona thina ngantwa lati njengezanu PF this time around abanye abantu sebevulekile sebebonile udhaji uhlala sisithi kona noma idongi siyalivotela yikho senzela ubana singabi le ntuduko lapha kobulawayo ngoba phela ungafaka idongi elizifeleyo kutsho ukuthi kuyahlala kuvele kufile kunjalo of which sokuza njani ncindezela intuduko endaweni yethu lapho esihlala khona kufana nalasecountry park ngale abantu abaningi ivile abe-CCC sebekhuluma ukuthi shuwa singakhetha ukubana sivotele umuntu ongelalutho abanye baze bethi ohlala ngibo abanye bethi ozaqala ukudinga ukuthi azakhele eyakhe indlu kunokuthi sifake umuntu osetshengisile vele ngokwenza engakangeni ukuthi intuduko kuyini andibona konke khona okwana izitshengiselo ezokuthi khona kam mhlaka-23 ngolwesithathu sizabona iZanu-PF idobha sibili amanye amasithi emadrobheni lapha. So into esikhangeleleyo njalo si-emphasize kakhulu ubana akube lokuthula elizweni. Abantu bazi ukuthi ipolitiki ayisonto ukuthi sokumele uze uphakamise isitina utshaye omunye ngenxa yayo. Yinto yokuthi ona choose masikhethela, ukhethe lapho okhethe khona, kungela udlongudlongo obuvukayo khonapha. Ngoba into eqhakathekileyo kakhulu engifuna ukuyitshiyela uZulu lapha yikuthi sakheleni zinini. Sizadingana kusasa ngemva kokhetho. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla lezano PF. Kwezemelika, ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kwelemelika zithi ziza kuya ekhaya kuyonale iviki ukuyavota. Kwamanye amazwe afana leSouth Africa leBotswana, iningi lithi belifuna ukuthi liyevota, kodwa indleko zokugibela ziyehlula. Omunye owayefuna ukuncintisa kukhetho, umnumzana Sevia Kasukwere, wayethembise ukuba uzaphathisa abafuna ukuthi baye ekhaya ukuyavota, kodwa uKasukwere walelwa ukuncintisa ngumthethwandaba ngoba kuthiwa usehlezi isikhathi esedlule umnyaka lengxenye engayanga ekhaya. Ngapha kwelemelika bakhona sebesukile belubhekise ekhaya ukuyavota. Sixoxe lomunye oza kuya ekhaya ukuyavota esuka ngapha kwelemelika, umnumzana Tamurai Gwekwerere.
Lonyaka baba Gandhi kukhanya kuzaba lomehluko eminyakeni edluleyo kwezokhetho. Nxa sikhangela le ndaba yabantu abasemazweni ukuyavota kwabo. Singakhangela ukuthi kulolu khetho sisiya kukhetho lona lolu. Imizamo ebisenziwa ngabantu abaphandle abaku diaspora, nxa sinasebenzisa lelo bala, abaku diaspora ekuncediseni lokuba bebe phakathi kwayo einzinzi yokwenzakala kwezokhetho. Ningi kakhulu zinengi inhlanganiso ezingekho eZimbabwe eziphakathi kokwenza ukuthi zibe khona kukhe. Yikho ke lo nyaka nxa sikhangela sikhangela nje ngamalungiselelo enziwa ngamabandla angekho eZimbabwe, abantu abazimeleyo, amabandla ezombusazwe, ngizakhuluma njenge ICCC engaziyo ukuthi khona kwenzi benzani emazweni ngendaba zokulungiselela ukhetho. Kukhanya lo nyaka kuza kuba lomehluko, baningi abantu abazayinelisa ukuthi baye khona ekhaya bayovota. Singakhangela amazwe agombolozele iZimbabwe, South Africa, Botswana, Namibia, Zambia, Mozambique. Baningi abantu abakulawa mazwe abatshengisela ukuthi khona hayi lonyaka bazimisele ukuthi baza kuya khona. Yikho ke lonyaka sikhangelele ukuthi khona abantu baza kuba baningi abaza khona. Njalo enye into okumele sicabange ukuthi khona labo abasemazwe abaziyo ukuthi khona abasoze benelise ukuthi bazihambele bona bayizifakela u-X-Wa, baphakathi kokusebenzelana lalabo abasekhaya ukuthi babancedise ukuthi bafike bayovota. Yikho ke lo nyaka bona abo abaselizweni phakathi bazaba loncedo olukhulu oluvela ebantwini abaphandle balezinto eziningi abazenzayo ukuthi bancedise bonabo abaphakathi abasekhaya. Ngoba eminyakeni kuyabe kwenzakala ukuthi khona bona abasekhaya ababe besithi khona hayi yithi thina esivotayo abayi kuyovota, kusenziwa iindaba eziningi ezokuthi kuyabe kuswelakala izimali zokuhamba, kuswelakale indlela zokuthi khona beqoqane abantu ukuthi bayovota. Kodwa lo nyaka nxa sikhanya abantu abakudiaspora benze okuningi, benza okuningi ukuze bancedise labo abaphakathi ukuthi bayovota. Njalo njengoba ngitshilo ukuthi khona maningi amalungiselelo enziwayo ngabantu abasemazweni aseduzela khonapho. Njalo kuhlanganise labantu abasemazweni akhatshana, baningi engibaziyo mina ukuthi khona babhalise ukuvota. Njalo bazabe bekhona besiyavota, besuka lapha e-America, besuke e-UK, besuka e-Australia, e-Belgium, e-Germany. Baningi engibaziyo abazimiseleyo asebevele sebathenga lamatiki ukuthi khona kuyahanjwa kuyavotwa lo nyaka. Yikho ke hayi lo nyaka baningi abantu abazavota besuka phandle kwelizwe eZimbabwe.
Hello ke ngumnumzana Tamurai Gwekwerere, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika. esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kodwa silazo ezinye intambama ngo 7:30 igama ngu Chris Gande.